Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 15 kumfumfu 2020 ngontungameli nkumo endabeni zekuseni lamhlanje kulomuntu oyedwa obulawe iCOVID-19 kobulawayo isolo labangamachumi phose amabili ababanjelwe umkhuhlane. Omunye wabasungula ibandla leMDC njalo waba ngumeli wephumula lufeve edale lephalamende umnumzana Esafu Mdlongwa kaseko. IZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu i-democracy. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulomuntu oyedwa obulawe iCOVID-19 kuleli izolo labalichumi lasishiyagalolunye ababanjelwe umkhuhlane. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yilomkhuhlane laya kumakhulu amabili alamachumi amathathu lanye 231. Umufi ubehlala kobulawayo. Ugatsha lwezempila kahle luthi abafunyanwe sebepholile isolo njalo bayisishiyangalombili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 selokhu waqhamukayo eZimbabwe selifike ku-8,055 kuthi asebepholile bonke sebengu-7,640. Abalokhu begula bangamakhulu phose amabili 184. IJohns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubambe abantu abangu-38,351,539 njalo wabulala abangu-1,089,186. Omunye wabasungula ibandla leMDC umnumzana Esafu Mdlongwa kaseko. Umdlongwa ubikwa ebhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo isolo njalo inkundla yeZim Live ithi udliwe ngomkhuhlane weCOVID-19. Umdlonga waba ngumqoqi weMDC wakuqala owayebona ngokuqhutsha kwenhlelo zaleli bandla u-organizing secretary njalo wake waba ngumeli wephumula luveve edale lephalamende. Umdlongwa ongubaba ka-Oskido umhlabeleli odumileyo kweli South Africa wasebenza kunkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe elilunga lehlanganiso yezisebenzi iZCTU labo Morgan Tsvangirai oGibson Sibanda labanye bazosungula ibandla leMDC bebonke. Abasebenza laye abagoqela umsekeli kamkhokheli weMDC Alliance umnumzana Washman Ncube bathi umufi ubelungile njalo esebenza kuhle labanye. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Albert Mhlanga yena othi umdlongwa nguye owamkhuthaza ukuthi angene kuMDC.
Ngilokudana okukhulu nokulwa lokhu esikulwayo akusatholutho. Ngisho ngoba umdlongwa nguye umuntu wokuqala ukukhuluma ngami wangikuthi ngiyamdusa kubaba uTsangirai elokipson eswanda noma kuphenya ngisazana lawo uyu umuntu adihlalela ukuthi ngikhumbuze ukuthi ngihlangasele ilahlekile ayisikho lokho esakusiya kwenza ulahlekahlukisalahleka sikuthi kwethi hhayi sisiphinda siqanda sibuyele endimeni lapho yena umdlonga lakuba kudipson abahlekweni phuke ngasekho ukuthi ukuthi umlando ususalele dima esikhona ukuthi siphuthise lowo msebenzi umdlonga laboswanda labothwandirayo abeyedithi uqedi
khathesi nje sikhuluma ubesengaphi ebandleni njalo kuyini abephathisa ngakho ibandla
umdlonga njengoba sonke esaqalisa i-MDC savumelana oba kuTsangirai ekuphathweni omkhuhlane ukuthi asibuyeleni siyobuyela khona kana lapho esaqalisa khona safoma i-MDC alliance okuyitsho ukuthi bezelethi kuyinjongo ukuthi siqalise ku-MDC ka-2000 yandani esaqalisa ngo-1999 umdlonga ubesengomunye walaba esithi ngama-advisors ama-elders lapho akesesithatha khona ulwazi ukuthi nxasekuthiwe akusaboni ukuthi siya ngaphi ihlale phansi laye asiboneni kubangaselandaba lokuthi akhompese ukuba ngu-MP kumbesenetha kodwa-ke ibesifiso sokuthi siqhube ngomsebenzi kamfowabo uTsangirai nokipson eswanda awuthiya khona
umnumzana Albert Mhlanga lilunga le-MDC Alliance. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu i-democracy. Uhulumende wesule ama-by-elections ayemele enziwe mhlaka 5 kumpalakansi esithi ayelakho ukumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumbiko ewethu leyisolo i-Human Rights Commission ithe umkhuhlane lo usuyehlile kanti lo hulumende laye useketise iziqondiso zokuvikela. Iphe njalo umzekeliso webandla leZANU-PF eliqhube ukhetho lwama-primaries kanye lokuvulwa kwezikolo isithi ukhetho lalo lungenziwa ngonanzelelo njengezehlakalo lezi kungabi khona ukumemetheka kwalomkhuhlane. Umbiko walikhomishini uza ngesikhathi abanye abafuna ukuncintisa kuma-by-elections sebebambane lenhlanganiso ye-Women's Academy for Leadership kanye le-Election Resource Center baya emthethwandaba we-High Court ukuyawucela ukuthi ubambe umongameli Emmerson Mnangagwa le-Zimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi bahlele lolu khetho. Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaphambili lanxa uhulumende esithi usebambanise iholo labo lama-allowances e-COVID-19 ukuze imali le bayihole ibambene njalo ithe xaxa. Uhulumende wazise izolo ukuthi ama-$75 aholisa izisebenzi zakhe njengama-allowances aqondane lokuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus asizabanjaniswa leholo kodwa bazawathola eyimali yeZimbabwe. Uthe lokhu kutsho ukuthi iholo likambalisi seliyi-$12,591.15. Kodwa ababalisi bathi le yiyo imali abavele beyithola nxa kuhlanganiswa i-COVID-19 allowance leholo labo. Ngokunjalo bathi akula mali abayengezelelweyo. Bathi bafuna iholo labo likhutshulwe lilingane le-$520 kungabalwa i-allowance ye-COVID-19. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi nokuthula Hlabangana.
Akutshintsha kalutho. Into abayenzileyo kuphela ukusenzela imats bas edele bathatha imali ebesivele siyihole 4300 leya bathatha i-40% leyingene last week eyi-1600 pound basle baconvetha le nostro yabo yaba yi-6102 so unga-edi nostro 6.1 u-edi 40% leyo abayifakileyo i-1.6 uso eda le salary yethu i-4.3 bayenze kungazwakalinganiso sokule something abayenzileyo bona vele bangayenzanga ndifana lo muntu othi ule dola evele unika idola abesesithi hayi khathi sangisakunika idola sengunika i-100 cents so I think badlala ngathi vele thina so njengenhlanganiso sithi hayi thina sifuna ukuyenzelwa imits asifuni ukuedelwa inostro kwisalari yethu thina sifuna ukuthi basitshele ngesalari isalari njalo ingela nostro hanti bashona bechazisa ngokuthi inostro le by December izabe sikhitshwa so inostro ingena ngaphi kanti kwisalari
lithi lina nxa lingayitholanga i-$520 eliyifunayo vele kalibuyele emsebenzini
ukuze senza sibele emsebenzini ukuthi basinike inkolo equivalent to i-$520 okusondela khonapho u-520 kulokuthi badlale ngengqondo zethu lezi ngendaba zemithi abazenzayo lezo okuzi-edela bayenze ngani kule nto engimangalisayo abayenzileyo into ekhona igovernment ayenzanga lutho bathatha amapheni ba-edi imali zethu bakhiphe sebefakele nostrole kunganiki kule nto abayenzileyo kodwa kusalayo thina zilangenzi kungela nto ephutshayo siyibonayo sizakhontinua sihlezi ezindlela
unkosikazi nokuthula Hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Kusenjalo intengo yokudla lokunye okuthiyeneyo ezitolo ibikwa isilamaviki ingakhuphuki lanxa nje ivele iphezulu ingafinyelelwa ngabanengi. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kubangelwa ngumkambo wemali osemthethweni okhanya usubulele umkambo wensitha. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo lebandla le-MDC Alliance. UNdlovu uthi okungaphathisa umnotho welizwe yikuthi kusetshenziswe idola leMelika kuphela eleZimbabwe lifakwe eceleni.
Ibhondi kayisathengi lutho ezitolo. So lokho sokusitsha ukuthi i-buying power ebantwini kayikho, abantu abasenelisi ukuthenga abafisa ukuthenga, abasenelisi ukuya ezitolo bathole abakufunayo. Ngokunjalo nxa iningi linge nelisi ukuthenga kutsho ukuthi abakubhizinesi lanxa becharja ngedola leMelika becharja ngerandi labo kabasatholi imali ngoba abantu bengela buying power bengenelisi ukuzothenga. Yikho-ke ungazithola ke izitolo zigcwele impahla zikhona kuthiwe hhayi umnotho usumuhle umnotho usulungile. Impahla zikhona kodwa abathengi yibo abangekho ngoba abantu bengaholi bengela mali abantu abaningi kabasebenzi kuthi laba abasebenzayo bahola-ke imali yena le engathengiyo bonot okokuthi nga kuyadolarayizwa ngokugcweleyo abantu benelise ukuthi bahole i-US dollar kumbe amaranzi kakhulu izisebenzi zikahulumende. Singabona-ke umnotho wezelizwe uthuthuka njengesikhathi lesiyana esikahulumende omanyano isikhathi sika-2009 kusiya ku-2013.
Kodwa nxa sikhangele wona umnotho welizwe singathi kulobubelo na nxa siqathanisa lakhona okwesikuzwayo ukubana isisindo semali yeZimbabwe singani sesingcono.
Singathi thina isindo semali yeZimbabwe ibhondi nothi leyi kukhanya sizinzile okwakathesi kuqathaniswa-ke le dola leMelika. Lokho kwenzakala ngoba uhulumende onguye ofikisayo ukuthi i-exchange rate ibe njani ngama-auctions yena la besenzakala. Kodwa kakutsho-ke ukuthi-ke imali yeZimbabwe-ke ilohlonzi ngoba thina siqhathanisa uhlonzi lwemali le ngenelisa ukukuthenga ezitolo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngusomabhizimusi njalo ulilunga le-MDC Alliance. abantu abadilizelwe izindlu yikhansili yeshitungwiza isithi bakhe endaweni ezingaphandle komthetho babikwa sebethwele nzima ngoba bengasela ndawo zokuhlala. Abaningi sebebhanxele ezihlobeni lakubangane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eChitungwiza and Manyame Rural Residents Association umnumzana Mavelas Khumalo.
Abantu bayahlupheka kathesi bangcindezelene kuhlobo bangcindezelene kweminye imizi lapha abacela khona ukufaka izinto zabo ngamva kwe-demolitions ona lawo kumbe izindlu zabo sezidiliziwe. So thina njenge Chitungwiza and Manyame Rural Residents Association sisebenze ndawonye le Zimbabwe Human Rights NGO Forum sakijima saya ku High Court sa faka i agent court interdict sa misa uze ama demolitions lawa angayiphambili. So wasekumiswa konke lokho.
Izindlu lezi izakhiwe lapho okungavunyelwa khona yini njengokutsho kukamasipala.
Umunisipala wethu kakhulumi iqiniso kudaba lolu. Siyakwazi thina ukuthi manxa sikhangela umthetho i-Urban Councils Act, omunye umsebenzi okhona okamunisipala kumbe owekhansili ngowe development control ukuthi manxa umuntu efaka i-structure yakhe engokheyo emthethweni, umunisipala kumbe ikhansili iyahamba iyomunikeza i-stop development order idilize i-structure yona leyo isaphansi. Kodwa lapha siyabona ukuthi umunisipala wethu walala emsebenzini wathiya izindlu lezi zacina ezinye seziphelile, ezinye vele sezileminyaka abantu behlala kizo. Njalo abanye abantu laba indaba ekhona lapha enkulu indaba ye-corruption. Abanye abantu lapha sebenikezwa kudala amaphepha kamunisipala weChitungwiza. Abaningi babo balamaphepha asuka kumunisipala weChitungwiza wona lo.
Umnumzana Mavelas Khumalo ngowenhlanganiso yeChitungwiza and Manyame Rural Residents Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abangamakhulu amabili lamajumi amane abelatshwe umkhuhlane wesihudo kobulawayo ngolwesibili layizolo. Kunakanelwa ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa ludubo lwamanzi. Iphephandaba linye libika njalo ukuthi umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi kunenge osokufezwe nguhulumende lanxa nje ebhekane lobunzima bezijeziso zenotho. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani basakazi bakastudio 7? Hayi, siyalibonga nje ngomsebenzi eliwenzayo. Siyalibonga sibili ngakuthiwa lingabanhle ukuthi ilizwe lilemali ngaso siyalidonethela imali siliholise. Ngokungathi lingcono lisibamba ngcono. Into engifuna ukuyibuza kuhle kuhle mina ngingumzali. Ngilo mntwana okumele abhale form 6. Eyamhlophe la. Ngibuza ukuthi khona sibili upresident uMnangagwa sibili sakhe uyakuqedisisa yini ukuthi kufunda into bani kumbe ukufunda sokufana nje lokugada umthovu yetown. Ukufunda sokufana lokugada umthovu yetown ukuthi ahamba kuhyper uyaphinda yeqile kumbe ukufunda uqala ufundiswe anduba uzahamba uyebhala imhloliso. Phela into eyenzakalayo le mina kangazi ukuthi phele yena usacabangani yena kahle kahle kumbe
akasafuni bantu, usefuna ukuthi abuse nje yedwa nje azenzele into yakhe yedwa. Thina sihlale sifane sibuyele emuva leke bomzilikazi. Sasigqoka khona amabhethu vele singazilutho. Even khona komzilikazi abantu babefundiswa ezinye izinto. Lokho kwakha akuyenze bantwini hayi. Ambona ukuthi vele kwakwazi kwaba khona. Abantwana njalo basibamba inkunzi, sibhadela izimali. Kwathi sibhadala izimali yemntwana ongabhadalanga yeye kwathini kwathini sabhadala izimali zethu. Khona manje imali lezi esazibhadalayo abantwana bazange bafundi. Khathesi bafuna amanye ama school fees futhi bacomplaina ukuthi sibhadale. Angazi ukuthi lapha into eyenzakalayo kuyini okwenzakalayo. Kodwa yena uyakubona yini ukuthi ama teacher into abakhala ngayo yinto bani. Ngoba ama teacher eqinisweni ama teacher ukuba njengo teacher kufana lokuba ngo cowboy. Ngoba khathesi u cowboy omunye osegwanda le uyahola i30 US.
Njani basakazi, hayi mina ngiyaphila. Ngidinga ubaba ibizo lakhe nguThemba Mkandla. Wayesebenza emayadini eMorning Side kobulawayo ngomnyaka ka-1982. Ehlala esizinde. Maye khona omaziyo, ngicela angithinte enambeni esithi +267 7489 0537. Ngiyaphinda njalo +267 7489 0537. Ngiyabonga.
Ye, silibingelele kumsakazi njalo. Khangelane lenhlupho zethu zomhlaba nezihlangane lazo, inkinga zenye zabo corona, izinto ezisivalela impilo. Hey, siphila nzima abantu bakithi. Kunzima lokho, kunzima sibili. Ingazumbeni kubona ithi sodwa, lina abanye hembeni liyakubona. Esesihamba kanzima kanje emhlabeni, izimota lazo sezidure ziyahlanya. Ngikhuluma ngindi yami imota sengize ngayibeka phansi ngoba hayi kunzima, kuyafana ukuthi ngiyabembulala imota mahhara. Zalwane ebadala ukunje sihlangene umhlaba wonke, singayenzani kanjani ukuze sinqobeni lesi simo esesikiso? Ngoba udubo lolu sokurongo abantwana ezikola basafundi, ibe sibakhalela thina abadala kusela ndaba. Ngimbingelele umsakazi, mbingelele enyathi kuvillage 4 komoyo, omoyo othethe umadube, omoyo kuvillage 4. Babingelele bonke ivillage bonke, omama wanaphisi abaningi kakhulu abantu bakhona. Babingelele, mbingelele lomelane Ncube, mbingelele lomaster Ncube, mbingelele lo elisi moyo othethe umelane Ncube. Ungabe inkosi ngathi kahlala lapho wonke village naphana, omama nakhethwe onamakhumalo omsipha otamkhulu. Babingelele bonke ngegama lenkosi namhlanje, inkosi mayihlale nabo. Ngiye mbingelele nawe ophethe umsakazi ongqonqothela, hamba uzibonakalise ungaphela amandla ngoJesu. Ngihlala nawe, nansi yakho incwadi ngidizethembi.
Asazi madoda, babexotsha abantu bethemba ukuthi bazangena bona kuphalamende omakhuphe labomonzora labokhalipan phukeni, kodwa bazahlala iminyaka enale emibili emithathu yokulandelayo sekusiya ku-2023 emakale-election. Baphuma bonke baphele bathi du ngomhawu wabo ongafunakaliyo, umhawu usibile omubi. Baxotshisa abantu ephalamende, baxotshisa abantu ngaphi langaphi, befuna ukuthi lakuma-councillors befuna ukuthi bengena bona bahlale. Kinjani ngezintombi lamajaha Studio 7 thina sikhangela izulu ngapha ngakithi, hayi lisibulele manje.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amapolisa kwele Uganda angene ngodlame ehofisini yebandla eliphikisayo ele National Unity Platform izolo kusehlakalo. Umkhokheli waleli bandla uBobby Wine athi ngesokwethusela ukubuyiselwa muva kwesizalwane zeCameroon yiMelika lapho ezincitshwe khona ubuphepheli sokuphehle imbono ehlukeneyo. Abanye bekusola lokhu kodwa kulabanye abakusekelayo besithi abantu laba bathiya bedale amacala ngakho kumele baphenduke bazethonisiswa. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili konapha eMelika. Umphathisikhwama kahulumende waleli lizwe umnumzana Stephen Manuchin uthi kabone kusiba lokuvumelana phezu kwemali ekhangelane lokuphathisa abantu abaphanjaniselwe impilo ngomkhuhlane we-COVID-19 lamabhizimusi amancane i-stimulus package kungakayiwa kukhetho. UManuchin emele umongameli Donald Trump uphakathi kokukhulumisana lomlawuli wedale lephalamende eleCongress unkosikazi Nancy Pelosi laye emela ibandla lakhe eliphikisayo elamaDemocrats. UManuchin uthi uhulumende ulemali engange-1.8 trillion kuphela engasetshenziswa ukuphathisa abantu laba lamabhizimusi. Kodwa uPelosi lebandla lakhe bathi kudingakala imali engange-$2.2 trillion. Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eIndiana umnumzana Musobanzi Ncube yena othi ukudonselana lokhu kulimaza uZulu odinga ukuphathiswa ngemali.
Okwenza kungabi lesivumelwana lapha between ama-Republicans lama-Democrats indaba yemali, and indaba yemali yiyo nje evele idefina umRepublican lokuthi umDemocrat umeleni. Ama-Democrats ngabantu abathanda ukunceda abantu, they focus more on social issues. So ikho befuna imali eningi le, I think khona apho kubo 3 trillion. And ama-Republicans ayisibo labantu abafuna ukuspenda nje imali especially kuma social issues. Uzuthi uthe sesiphambuni kobani izimali mahara njani njani, uyabona abakufuni khonokho. Ama Republicans afuna kuthiwe ziyaqamuka impi kuyakhala somewhere. Ah, lapho ngiyakutshela uyabona ama Republicans ekhipha i-10 trillion.
Ukwehluleka ukuvumelana phakathi kwama Republicans lama Democrats lokhu ukuchoni ebantwini abadinga usizo la kumabhizimusi akhangelele kuhulumende.
So kugcina ku-affecta kakhulu izizalwane ze-America kakhulu zenezezi affectwe yi-coronavirus abantu abakhitshwe emsebenzini balewa off for about 4-5 months now. And siyakwazi ukuthi okungama 1200 lokhuyana lokhu abantu bakugcina khona le kumbe abo March April. So abantu bajombile sibili and abantu baneed uncedo kakhulu mnumzana Nkomo. I-politics kulapho ilahla khona ukuthi khona abantu bayabambelana izikhwili bona bezidlela ezindlini zabo kodwa kugcine kuaffect abantu bona ba, you know, izizalwane ezingela mali. Akwehlukananga kakhulu lesikubona kithi eZimbabwe, you know, between yona iZanu PF labo Chamisa laba uChamisa into yabona ukuthi lokho edonsela eceleni kafuna ukuthi angene kuPollard, umnanga gqoba bathi ngena kuPollard sikhulumisane sizama ukuthi ilizwe liye ngapi liye phambili yena uChamisa kafuni. So abantu abaye basebenjani asebehlupheka ngobani ngamaZimbabweans.
Umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esidabuka kokapo esilobela kodwa esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kobulawayo izolo labangamachumi phose amabili ababanjela umkhuhlane. Omunye wabasungula ibandla le-MDC njalo waba ngumeli wephumula luveve edale lephalamende umnumzana Esafu Mdlongwa kasekho. IZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu idemokrasi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.